Taba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesithathu kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ayimbukisi ukuqhubekela phambili ngekuhle kakhulu. Sibona ukuthi abantu aba exhibitayo labazobona abe osomabhizinisi labo bakhona babuye ngendlela enhle kakhulu la ngama numbers asithabisa kakhulu.
Umbukiso wezamabhizinisi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka ungene kulanga lesibili edolobheni lakoBulawayo namhlanje. Ngakwelinye icele umkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Nelson Chamisa usola ukunxuswa kukamongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda ukuzavulwa ngokusemthethweni umbukiso weZITF walonyaka. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abedlula amachumi amahlanu esabeleni seKwaZulu Natal wele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka ungene kulanga lesibili edolobheni lakoBulawayo namhlanje. Bekulusuku njalo olwenziwa umhlangano omkhulu wabosomabhizimusi oqhotshwa ngabekhampani ze-ITF bemanyene le-National Economic Consultative Forum. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Namhlanje bekulilanga lesivili lamabhizimusi embukisweni oweZITF 2019 lapho osomabhizimusi abakade bephakathi kokudinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Abenkampani zeITF bemanyene labe National Economic Consultative Forum baqoqe umhlangano labosomabhizimusi ovulwe okusemthethweni ngumsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga. Uchiwenga uthembise osomabhizimusi ukuba uhulumende uzasebenza gadalala ekuvuseleleni umnotho kanye lokuqeda umkhuba wenkohlakalo ophazamisa isimo somnotho ukuze ilizwe liphume ebuyangeni. Umgcini sihlalo weZITF unkosikazi Ruth Ncube uthe umbukiso walonyaka uhamba kahle njalo amalungiselelo okwakha iwetela yeZITF asefike esibangeni esiphezulu.
Ayimbukisi ukuqhubekela phambili ngekuhle kakhulu. Sibona ukuthi abantu aba exhibitayo labazobona abe osomabhizinisi labo bakhona babuye ngendlela enhle kakhulu la ngama numbers asithabisa kakhulu. Iwotela yeZITF iproject eqhakatheke kakhulu for iBulawayo, for iMatabeleland njalo for ilizwe lethu lonke, ngoba iZITF yindawo ehlanganisa abantu abosomabhizimusi, abantu abazohlangana ngokukhuluma okuqakathekileyo bekhuluma ukuthuthukisa ilizwe.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo ubuke umbukiso walonyaka.
Umbukiso walonyaka muhle kakhulu. Ama stands or space sonke sithethwe ngenxa yokuthi abantu bale confidence koBulawayo. Abantu babuye ngobuningi babo. Sithanda ukuthi sikubonge khonoko. Asikhangele ukuthi abantu bebe lama exchange of views and if possible kuvunyelwane kube lama programs abazangena kiwo bebe able to engage each other.
Usenator wakoBulawayo unkosikazi Mildred Dube uthi ukhangelele ukuphakama kwamabhizimusi.
Hayi, mina ngiyubona engani uyaphakama sibili. Lo nyaka ngikhangelele ukuthi uphakame ngoba iminyaka edlulileyo bekungani kufuna ukwehla, but lo nyaka ngikukuzela ukuthi lami kuphakane yesibona izinto zethu ziphakama siya phambili kusizisa ubuhlungu ukuwa kwamabhizinisi akubulala ngoba amabhizinisi asuka akuhamba empumala ngeHarare esuswe lapha kobulawa abantu anjengabo sugar refineries bonke ngathi amabhizinisi amane ngo-Dunlop they've gone to Harare kuyasizisa ubuhlungu khona ukuthi kathi thina wayi into zethu ezaqaliswa lapha kobulawayo zihamba siya Harare.
Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industry ngokuthengiselana phansi kwesihloko esithi Propagating Industry Growth Through Trade and Investment. Umhlangano wezamabhizimusi walamuhla uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Industrial Growth as an Anchor for Achieving Vision 2030. Umbukiso wezeTITF 2019 wabosomabhizimusi oqale izolo uyaphela kusasa ngolwesine kuthi ngolwesihlanu kusiya ngomgqibelo uzavulelwa uZulu. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube laye ungenele umhlangano lapho athembise uZulu ukuba njengohulumende bakhangelele ukuba kusiyaphela umnyaka isimo somnotho welizwe sibe sesithuthukile kulandela inhlelo ezikhona zokuvuselela. Umongameli Yoweri Museveni wele Uganda nguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka owezeTITF 2019 ngolwesihlanu. Amankampani edlula amakhulu amahlanu i-532 aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili abalisa iBotswana, i-Ethiopia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa, iUnited Arab Emirates, iUnited States of America, leZambia ayabukisa lonyaka. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usola ukunxuswa kukamongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda ukuzavula ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezeTITF walonyaka. Akuchaze njengesibonelo esibi njengoba engomunye wenkokheli ehlukuluza abantu elizweni lakhe njalo ebusa ngochuku. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UChamisa uveze lokhu emhlanganweni letata lezindaba emahofisini ebandla lakhe awe Harvest House esisaziwa njalo ngokuthi Morgan Richard Tsvangirai House eHarare.
And we are worried Mr. Mnangagwa has invited Museveni at a time when he is terrorizing his own opposition. Bobi Wine.
Sikhathele ngokunxuswa kukamongameli Museveni ngesikhathi ehlukumeza abamabandla aphikisayo elizweni lakhe. Umngane wami uBobi Wine webandla eliphikisayo uyahlukunyezwa. Sikhuluma nje usebotshwe kaningi. Umkhuba walolu hlobo awamukeleki kuzwekazi le-Afrika. Kasikuthathi lula thina lokhu. Kungumsebenzi wethu ukuba sikhuze lokho sikhathi sonke nxa singaboni ababusa ngendlela ehlukumeza abantu sebengabangani. Usuzisa thina ukuba kuyini okwenza uMnangagwa enze lokho bona bebaningi kangako abantu bokunxusa. Kungani enxusa abantu abangaqedakaliyo ngaphandle kokuba uzama ukusitshela ukuthi bazimbila zantabanye.
Uqhubeke ethi uzimisele uphatheka kungxoxo uqobo lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuqeda udaba oluphezu kwempumela yokhetho athi lulokhe lungemukeleki. Walandula ukuba udlelana lowaye ngumongameli Robert Mugabe. Esinye seziphathamandla ze-MDC uMnumzana Welshman Ncube ugcizelele ekusoleni ukunxuswa kukaMseveni.
UPresident wabo uMnangagwa ulokhe enxusana labo Museveni abazakalayo umhlaba wonke jikelele ukuthi babusa ngokuthi kabaphikiswa. Manje nangu phela usesitshengisela ukuthi veleni bengumngane lalabo abacindezela abanye.
UNcube uthi njalo uChamisa labe-MDC yonke nje bazimisele ukuqhuba inkulumo uqobo ukuqeda inhlupho ezibhekane loZulu elizweni.
Silokhe sizimisele ukuthi kube lokukhulumisana kulungiswe indaba ye-crisis ekhangele ilizwe leyo, kukhulunyiswane phakathi kwe-MTC lezanu. Lokhu kukhulumisana okukhona kakusincedi ngalutho, ngoba ukukhulumisana kwabangane kakusolve i-problem. Kumele kukhulunyiswane yilabo abaphikisanayo ukwenzela ukuthi bazwisisane.
Abe-MTC baveze emhlanganweni lo ukuba bakhona abaqhubeka befuna ukuletha ingxabano phakathi kwebandla. Kwaphuma umzekeliso wencwadi ebikwa yalotshwa izitha ukuze ibonakale angani yavela ehofisini kanobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora, okuchazwe njengemisebenzi yeZANU-PF. Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana labeZANU-PF ukuzwa icele labo kulolu daba. Ucingo lwesikhulumeli salo umnumzana Simon Khayamoyo belungasatshelwa. Enye ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi akaluboni udubo ngokwenza kwaMnangagwa ukunxusa umongameli Yoweri Museveni kulo mbukiso walonyaka lapho kubukiswa khona abamankampani labakubhizimusi.
Nxa ngikhangele uMseveni ngenzakala sibili ukuthi engxenye bayazama ukuthi bakhulumisane babona ukuthi i-Uganda ikwenze njani ukuthi ivuselele i-Uganda Airways, njengokwazi kwethu ukuthi bathenge indizamtshina ezimbili kathesi bafuna ukuvuselela i-Uganda Airways. I-Zimbabwe siyakwazi ukuthi iguqe ngamadolo. So engxenye bazama ukuthi babonisane ukuthi bengenza njani ukuthi i-Zimbabwe layo ivuke njengoba befuna ukuthi bayivuselele. So bengafunda one or two things. Kodwa ukuthi ngubani obuya ukuyovula i-trade fair angibone kule ndaba kakhulu.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Ikhomishini ye-National Peace and Reconciliation ibilomhlangano labantu elupane lamuhla lapho obekucutshungulwa khona udaba lwegugurawundi. Umhlangano lo ubulandela owayizolo lenkokheli ezijiyeneyo ama-stakeholders. Kodwa ezinye izakhamizi zedaluka elupane ezikhulumele Studio 7 zithi bezingakwazi ngalumbuthano. Umnumzana Isau Ziyagezana Sibanda owe-St. Luke's elupane uthi laye ubengakwazi kodwa ubengathanda ukuhamba ngoba walinyazwa njalo abanye omakhelwane bakhe babulawa ngalesi sikhathi.
Hayi, kasikuzwanga. Ukuhamba singafisi ukuhamba kodwa kuzima ekuhambeni kwethu ngoba sizilima kakhesi. Besingafisa ukuthi ngabe babakhona khona lapha e-St. Luke's eGandangula lapho kulamathuna khona, eForest Hill lapho kulamathuna khona, esiziphile lemafa khonapha tuze kweSt Luke's, ngabe bayafika sizokhuluma labo sikhonapho sikhomba lezo zinto ukuthi nandi nandi nandi.
Ye, amathuna lawo elikhuluma ngawo ngawanini, kwenzakalani?
Ye, eGandangula kulamathuna amaningi, abantu bangcwatshwa khona eGandangula esikolo bangcwatshwa khona, kulapho esasikhandwa khona sifakwa amanzi elokhuzeni ebusweni lapha abanye bebulawa. EForest Hill kwabulawa abantu abangu-12 abangcwatshwa khona phaya. EMafa School kwazakhandwa abantu betshaywa abanye begumuka izinyawo. Kulo muntu kulabantu abathathu engababonayo mina ngamehlo. Okuqala umfana othiwa nguNda, owesibili unkosikazi ekaVumbu ngabasekho bonke labo, owesithathu uMahlinza. Badutshulwa batshaywa ngohlamvu olulodwa bebathathu. Laba babili uNda lo mama lo bafa, uMahlinza lokho ekhona uhlamvu lokho elukhona emzimbeni wakhe ukhona uyaphila kathesi.
Ye, manje abangcwaba lawo abhalwa yini? Kuyazakala ukuthi alapha kulele bani?
Ye, kakwazakali ukuthi kulele bani ngoba kwaphonga ukuthiwa kabagqitshelwe khona lapho kwaphandwa phandwa kwabagqitheli kwathi lo munye owayele sitolo khonapho wabulawa wathi agqitshelwe ngabantwa bakhe nabantwana abamgqibelayo kulo mama umakhelwane wami la owathiwa kabulale umkakhe ambulale amtshaya emgece ngehloka wagqitha ukhona uphansi kwami khonapho eSt Luke's umama lowo.
Lo ngumnumzana iSaul siyagezana sibanda isakhamuzi seSt Luke's eLupane. Live Talk lamuhla sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Namhlanje kwezenzakala kwamanye amazwe abesifazana abadabuka eZimbabwe ezigabeni zeMandebeleni asebehlala eNgilandi abazibiza ngokuthi imthwakazi Queens UK bathi basungula inhlanganiso yokuhlomisana njengabomama ukuze banqobe kunkinga abadibana lazo bephila besemazweni. Omunye wabasungula leli qembu enguye njalo umkhokheli walo okwamanje unkosikazi Sazini Malaba wena ochasisa kabanzi. Kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah we-Studio 7.
Imthwakazi Queens yaqala ngo-November 2015. Kuyikuthi khona sabona kule sidingo sokubana omama basemathebelelenzi abalapha eNglandi behlangane beyenze community association yokubana sikwazi ukuthuthukisana sikwazi njalo ukuthi sithuthukise abanye omama abasemuva eZimbabwe lapho esasuka khona.
Yiziphi inhlelo eselithe lazenza?
Sesincedisile entweni ezithiyeneyo eZimbabwe kanye lakhona lapha eEngland. EZimbabwe besike sancedisa ukubhadalela abantwana ababili ischool fees enasa abazintandane. Ngikhuluma so omunye wangkhona sowagraduata. Saphinda njalo sancedisa kulemoli leyi eyabhudelwa yi almost family yonke babe siyangcwaba umntwana ole 16 years basebe siba le accident ku Gwanda Road sancedisa imuli le yakusibanda la kwaNcube because kwakuzimuli ezithu ezindili ikhombi ababe hamba ngayo yachayana le road abantu bonke ababe sekhombini leyo bathona baphela khona. Sadinga izindlela zokubana sithole imali yokubana sibancedise ukuba bebeke izihlobo zabo. Kwasokuba lomunye ubabakazi wabo owayesesibhedlela onguye yedwa owaphuma kwingozi leyo. So samncedisa laye ngendleko zesibhedlela ukubana athole ama-x-ray, athole ama-scan, athole imithi, sibhadale odokotela lento ezifana nalezo.
Ngobani abamele babe ngamalunga enhlanganiso yemthwakazi Queens?
Imthwakazi Queens membership igoqela noma nguphi umuntu ozalelwe eMathebeleland eZimbabwe kumbe oseke wasebenza eMathebeleland kumbe oseke wahlala eMathebeleland asikhethile ukubana umuntu okhuluma sihlobo bani kumbe ovela ngapi as long as ele link leMathebeleland. So kungenzeka ukuthi mhlawumbe mina nginje ngingumuntu ongumama ngendlela eMathebeleland yamamukela. Kwenzakale futhi kuba nomunye umuntu ngabe kuyikuthi wazalelwa khona eMathebeleland lakho njalo siyakwamukela. Sesiya ngokuthi umuntu yena uzizwa kanjani ngokusebenzela eMathebeleland la ngokuthuthukisa eMathebeleland.
Ubusatsho ngohlelo lenu olwe Entembeni People's Home.
Entembeni siqala ukusebenza layo ngo-2017. Usokuyikuthi ngahamba eZimbabwe ngase ngivakatha nje lami ngikhangela ngibona ukubana kanti vele singancedisa ngapi njengoba siliqembu labomama elifuna ukuthi lincedise ekhaya. So sasithola ukuthi khona Entembeni lapha esikhathini esiningi badonsa nzima ngahamba ngayakhuluma lo metron wangkhona uMaye Matavira. Sahlala phansi saxoxa sibile ntshela imishutho zabo ababhekane lazo ukubana baphila njani labantu labana abahlala entendeni. So sasesiqalisa ke ngo-2017 ukuthi sikwazi ukuthi sibuthelele imali, sibuthelele impahla zabantu, abantu babesidonethela impahla abangasazifuniyo, abanye ezintsha behambe bathenga umuntu engasakufuni. So kwakungasikho ukuthi izimpahla ezindala, hhayi kakhulu kakhulu imali sayireza yokubana sihambe siyethenga sikhona ngale ukwenzela ukuthi kungasihluphi nge-shipping. Kodwa okunye esasikwanisa ukuthi sikuthenge lapha, sikuthwale sakuthenga la. So sathenga impahla zabobaba, impahla zabomama, amasokisi, amavesi, amajesi, amagloves, ngoba kwasikungani ngesikhathi somqando. Sasithenga le ngubo nje ezazithe xaxa. Ngahamba-ke ekhaya labanye abelunga omama ababili. Safika-ke laphana entembeni, safika sayenza ama-groceries ngoba umethuno wabekhala ngokuthi isithebo otiye into nje zansuku zonke zokuthi abantu bedle basuka bethwale nzima ngoba indleko zaseZimbabwe beseziphezulu. Sathe sikhangele futhi ukuthi njengoba sokuyiwinter siphinde njalo sihambise ingubo, sihambise ama-gloves ewinter, sihambise ama-incontinent pads ngoba sebebadala abantu labana, sometimes kuyaba banide ukuthi begqokeka kahle uma sebesiyalala. Silama-crushes, silama-zima frame ukuthi labana abangasakwanisi ukuthi bezihambele kahle besebenzisa into lezo. Sesilama-donation amaningi sibili kakhulu esesikukhangelele kathesi yokubana sisebenzelane labantu laba abathumela impahla ukubana umbe bangasincedisa njani. Singazange sibe le ndleko eziningi esizikhiphe esikhwameni sethu njengoba nje siyi-tourist.
Lo nkosikazi Sazini Malaba wenhlanganiso yabesifazana abadabuka eZimbabwe ezigabeni zeMathebeleland asebehlala eNgilandi eMthwakazi, Queens. Umasipala weHarare uthi ukhathazekile ngesimo samanzi awedolobheni leli ngoba abantu basengozini yokuhlaselwa emkhuhlane yesihudo esinjenge-typhoid le-cholera kubangelwa ikusilela kwemithi esetshenziswa ukuhlambulula amanzi asetshenziswa ngabantu.
Ngasikhathi sinye sokuphume imibiko ethi abebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe babikwa sebetholise umasipala weHarare inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu zamadola 150,000 abathi iyenela ukuthenga imithi yohlobo lwe-chlorine gas owanela insuku ezimbili kuphela. Umasipala uthi ukhalaze ebhanga le-RBZ ukuba ufuna izigidi phose ezintathu zamadola emelika 2.8 million yokuthenga leyo mithi enela inyanga kuphela. Umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba ulandisa kabanzi ngalesi simo.
Lezi yizimo eziphuthumayo esihlala sizilungiselele ngezimali. Sizabuthelela lonke usizo oludingwa ngabehlelwe yinhlekelele laba ukuze sibasize.
Umasipala uthi okwamanje wanelisa ukuhlambulula amanzi ayisilinganiso sekhulu lama-megalitres ngelanga ayiwo atholiswa uZulu weHarare khona kudingakala phakathi kwamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kwalikhulu lamakhulu amabili ama-megalitres ngelanga. Umqondisi wenhlanganiso ye-Community Water Alliance umnumzana Hardlife Mudzingwa usole uhulumende ngokugijigijima kuphela nxa sekulodubo njengalokho asekwenza okwamanje ukutholisa umasipala imali eyingcosana ukuba ahlambulule amanzi. Kwasekelwa ngobona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni inye, uNkosazana Cynthia Mawema.
Indaba zamanzi eHarare sezikhathazile kakhulu. Nxa sikhangele kathesi amanzi afuneka ngabantu ngelanga alingana le 800 megaliters zamanzi ngelanga. Okakathesi iCity of Harare ipha ngaphansi kwe 100 megaliters zamanzi ngelanga. Kusichoni kule 700 megaliters ezingenelisi ukuthi abantu bonke bazuza amanzi. Kuthi kunjalo yona le i 100 megaliters engena ngelanga. Enye yakhona elingana le 35% ilahleka kuma pipe asemadala avuzayo.
Uma wema uthi laleyo mali encusana umunicipality ayiphiwe ngabe ibhanga le RBZ ingasoke yasiza lutho.
Xa ingageseka ngamanzi kahlambulukanga, xa ingahlambulukanga alethi imikhuhlane efana labo cholera labo typhoid. Kusukuthi uthi ilizwe leli lizangena endabeni yokuthi yelapha abantu bona laba abazagula bebulawa imikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo. So okungcono yikuphi? Okungcono yikuthi imali kayibe khona amanzi ageziswe kungabi le mikhuhlane eyenziwa ngamanzi. Thina singabe Community Water Alliance sizayenza konke okusemandleni ethu ukuthi sikhulume lo hulumende le City of Harare la bonke laba bamele balethe imali banike imali yokuthi amanzi ahlambuluke. Ngoba amanzi nxa ngingakubeka ngesikhiwo is a human right.
Idolobho leHarare laziwa ngendaba zokube lokhe kuqhamuka udubo lwemikhuhlane yesihudo secholera letyphoid kusukela ngomnyaka ka 2008 ibangelwa ludubo lwamanzi. Kunje kulamakhulu ezakhamizi zeHarare asebalahlekelwa imiphefumulo ngendaba zemihlobo yomibili yesihudo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kusenjalo uhlangothi olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho elikhangelelwe ukubangela umonakalo weTanzania, eMalawi laseMozambique kusasa kalisoze lifike eZimbabwe. Isiphepho lesi siphiwe igama lokuthi Tropical Storm Kenneth, njalo silandela esecyclone Idai, sona esibulele amakhulu abantu eZimbabwe, eMozambique kanye leMalawi. Isikhulumeli sogatsha lolu, umnumzana Tichawo Nazinyemba, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kulakho ukuna izulu kwezinye indawo eZimbabwe ngomgqibelo, galilani lokwenza lesiphepho esizayo. Kusenjalo imizamo yokuphathisa abathintwa ngucyclone Idai eManicaland iyaqhubeka. Untungameli Nkomo uxoxe labanye abaphatheke kuhlelo zokuqoqa lolu ncedo, umfundisi Impindebele.
Ngiyathi silokhu siqhubeka si-collecta nje ama-donations avela ebantwini, izakhamizi zakubulawayo, inkampani zakubulawayo. Si-collecta ama-donations e-Oasis, e-Belmont, e-Falkland Street. And then from there, lama-trucks atwalayo, athwala ukudla lempahla, kakhulu sesangena eChipinge laseBuhera. Ngathi those are the two areas ebesihambisa khona kakhulu impahla. So hayi, yaqhubeka nje umsebenzi.
Ekwakheni lapha-ke kalingeneli libaphathise bakhe imizi yabo kakutsha?
Siyabaphathisa baba. Okwamanje ngathi besibasiza ngokubaphathela impahla, ukudla, njalo lezinto abazazisebenzisa ekwakheni. Sesikhangelele ukuthi kade sitsho siyathumela nabantu ukuthi bayesiza ngokwakha, ukwakha ngokwakho. So ngingathi nje lapho abantu abalo okule nidi khona yikho lapho esifuna ukufikisa khona isizwe. So even though besingakaqalisi ukwakha ngokwakho, but sikhangelele ukuthi sizaqalisa ukubasiza ngokwakho.
Isibonile mfundisi kusiba le ngozi le eka cyclone Idai, isikhuluma nje kulesinye isiphepho njalo esifikwa sizatshaya eMozambique laseTanzania laseMalawi. ESouth Africa lako sikhuluma nje kulabantu abedlula amashumi amahlanu abafileyo ngenxa yezulu. Yina bafundisi, sokuyizinsuku zokugcina kumbe yikuguquka nje komkhathi okwenzakalayo?
Ye, mina ngingathi mina sokuyizinsuku zokugcina ngoba ngingakhangele umkhathi.
Sibonge umfundisi Mpindebele. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.